okuliqiniso elipheleleyo ukuthi umumo wezamafektari mubi ngoba alokhe eqhubeka evala sokudlule kumafektari lelana ayenza impahla sokuze kungena lezitolo ezithengisayo sezivala kuzananzela ukuthi uBasket wavala kuzananzela ukuthi uTarsus wavala maningi njalo avalayo kulomunye kade ngikhuluma laye olospa kwelinye ikhona lakobulawayo uthi ikhampani akade ekhona isiqumile abantu emsebenzini layo ukhangele ukuthi kuzinyanga ezimbitshane ezilandelayo uyavala umumo sibili mufi kobulawayo.
Inkampani ye-Old Mutual ithi imali le kufanele ukuthi isebenzele wonke amafekithali elizweni ayikhona ibulawayo kuphela. Osomabhizinisi baleli dolobho batshelwane
osomabhizinisi bakobulawayo emhlanganweni emnezi eyaba khona behlangana le-committee ye-cabinet kumhlalo wayo onguminister of industry professor wesimemube namanye amalunga ayo yayibhoda idinga inswelo zamakhampani kobulawayo ukuthi angancediswa njani ukuthi aqhubekele phambili esenza umsebenzi njalo ekhula eqhatha abantu besiba baningi ukwaze kwathi ngitsho namhla lolu hlelo solu biswa phambili ebantwini ngo-November 2011 uminister wezemali uTendai wabuya wazolulontsha kobulawayo ecacha ukuthi lolu hlelo luqondane namabhizinisi akobulawayo ngendlela uhulumende ayemise kwakuyukuthi kuzaqala kuncediswe amabhizinisi akobulawayo kuthi-ke ngemva kokubana esencedisiwe-ke lolu hlelo solungaqheliselwa lukhangele lamanye amabhizinisi angaphandle kwakobulawayo sokukhulunywa khathesi hhayi engingakutshela khona yukuthi amabhizinisi akobulawayo ungawabuza lamnta bazakutshela bengakufihleli ukuthi vele into yonke yaleli lizwe kubizwa ukuthi i-national ungathi lokhu nalokhu hhayi kumele kube yi-national kodwa i-national ingasokukhulunywa yi-national sokukhulunywa ngeHarare vele.